Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo enkulu emsakazweni ye Studio 7 ngomvulo omhla ka 12 Nhlolanja 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Makungaba kuthethwe imota ezingu-50 zayimpawundwa ongacabange ukuthi ezingu-5 zangkhona uma singacabanga ukuthi at least bezingaba yezinye ezalala zenza amacala azisekho kuleyo ndawo.
Amapholisa kobulawayo lamuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangafunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50.
Abuyakunesiqiniso ukuthi abantu bayathiswa kumbe kabathiswa kodwa abantu bathethwe abantu abathethwe laba abeleyaseyinizindawo leyi-retegimenti ayekho umuntu angakhula kumele ayewakha aphume ekhaya so abantu bezilongethi ngoti bathiwe izindawo so abantu bagcinabe zisathi ngothi phume sekwakho umuntu angakhula yesayela ikuhlahla.
Izakhamizi ezingama-200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisethiswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North okungekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Oka waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba waseFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50. Esikhulumele samapholisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube uthi inyathelo leli liza kwehlisa izehlakalo zokwephula kwemithetho edolobheni lakobulawayo ngoba iningi lazo lisenziwa ngabatshayeli laba abazakala ngokuthi ngabemshikashika. Mnumzana Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basanda kubopha abantu abathathu abantshontshe inkomo besebenzisa imshikashika le ukuthwala inyama yazo.
Siyahlala senza nje ama-operations athatha 5 days, 3 days ngoba injongo yamapholisa ngeyokuthi i-city center ingabi le congestion. Imota lezi yathola zimile e-center yemigwaqo azidingi la ma-parking azidingini. So mangingakuchasela ukuthi kwesinye isikhathi zena izimoto ezihambahamba e-city ngama-Honda Fit ntambama uyathola zibaleka sezigquma ama-copper cables esigijima lawo ngelanga uthole ukuthi ziyabanjwa zilode inkomo yonke egcweleyo ekunyaqo nyama piece ngikhuluma nje bengikhuluma la farmers ayemguza lamhlanje ngenkomo ezijontshwayo izolo lokho sibambe abantu abathathu omnyule 61 years omnyule 52 omnyule 21 begamule inkomo zomuntu ezinhlanu bazama ukuthi bangene lazo edolobheni lakobulawayo. So imota lezi sidimishikashika zile msebenzi eminingi emibi eziyenzayo
ngezinye indlela okwenziwe lamhla ukuza nciphisa izehlakalo zobusela.
Yeah kambe makungaba kuthethwe imota ezingu-50 zayimpawundwa ongacabange ukuthi ezingu-5 zangkhona uma singacabanga ukuthi at least bezingaba yezinye ezalala zenza amacala azisekho kuleyo ndawo lakho kulako ukunciphisa. Kodwa into enciphisa kakhulu ngikuthi uZulu abambisane lamapholisi ukulwisana lamacala only if kule change of mindset ebantwini bakithi bengakhangeleli ukuthi imithetho yonke ekhulunywa izobahlukumeza kodwa bakhangeleli ukuthi lakho kuyenza ukuthi baphephe ngoba silabo mama abaningi asebadlengulwayo yizo zena lezi mota futhi abanye sebathathelwa izimali yizo zona lezi mota uthole ukuthi ezinye zakhona ama-number plates ziyawazingela. Umuntu okuhamba ngemota ekwazi ukuthi kakuhlosanga ukuyawona ngeke akhiphe i-number plate emoteni yakhe.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngalolu daba langokunye okukhula imithetho?
Okuqakathekileyo ebantwini masekuhlaleni yikugcina umthetho. Inkampani ayikusho indawo asisebenzeni ndawonye lamapholisa ahlose ukuthi agcine ukuthula esigabeni and kuhle kangakanani ukuthi loba kuyisihambi loba nguwe umhlali wakobulawayo ungena e-city center uyithole nje indawo yokuphaka imota kungela mota kumbe emgwaqweni uyenelise ukuthi udlule ulule emgwaqweni uhambe kuhle ungala moto ezimile isenda emgwaqo ezinye ziyalayitsha omnye ubuye wayicitha imota isenda emgwaqo sokungazathi njengendawo njengalamthetho kuhle ilizwe kumbe idolobho njengebulawayo omuhle kangaka kuhle maye labantu abagcina umthetho ama abatshayeli abaningi bagcina ukulandela imithetho yomgwaqo belo instructor kumbe examiner VID engavela thole nje isitikitana esimvumo yokuthi atshayele imota kusenza umathanda sekubeka kajani hayo ikodi vele kabasayibambi bayakhatha amakona bayangena ama-road robot bayaphaka isenta yonke into nje ebebeyivika bese-VID yiyo abasebeyenza kodwa abantu asibaleni amabhuku siwazini umthetho sisebenzeleni kuhle la mapolisa konke kuzasilungela nyabonga
lo ngumnumzana Abednego Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 ekhona le kobulawayo Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisetheswe amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North okungekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Bezikhululwe okwesikhatshana lidale likamantshi. Izakhamizi lezi ngabantwana abalabazali abangeniswa ngohulumende kuleyo ndawo ngomnyaka ka-1982. Badonselwa ihlahla ngoyise. Omunye wabo umnumzana Dennis Moyo uxoxe lo Gibbs Dube we Studio 7.
Akuyabi nesiqiniseko ukuthi abantu bayakhitshwa kumbe kabakhitshwa kodwa abantu bathethwe abantu abathethwe laba abebeyakhe izindawo lebi resettlement ayikho umuntu angakhula kumele ayewakhe aphume ekhaya so abantu belong waiting for ukuthi bathole izindawo so abantu bagcina bedecide ngathi iphume sekwakho umntwana angakhula uyathayela ihlahla nami ngomunye wabo abaphumayo ekhaya njengabona abo zikhuluma nje
lawo ngomunye wababotshwayo yini kumbe kuhamba njani
mina ngiphuthoka unfortunately ngingekho bengisemzingwane lapho ngifunezela khona njengamanje
so singathi bathini bathi libotshelwani manje
kuthiwa abantu bahleli ngokungekho emthethweni so kumele abantu umuntu abuye ayihlala endlini lapho aphuma khona sibaeta singufakise ekhaya vele kangivumi angivumi kumele njeuye wakhoa umuntu lapha ehlalela
singathi libangaki elibhekane lakhonokho Pho baza kuya ngapha abantu bonke la? Pho liza kwenzani?
Thina sizifele ukuthi bonke abazakutho nxa benendawo lapha abayaziwo nabazafisa kuyo sizoya khona ngoba ningakwazi ukuthi umhlaba uyazalwa yini umhlaba uyakhula umhlaba uma unjalo and siyawathi i-resettlement aku-tribal settlement akula mafufu abantu and laba abadala abathiwa abayithiya abayi-100 bayakhiluma ukuthi nabo lawa ngamafufu ethu amafufu ethu khona ku-resettlement so masisusuka thina siyawakha laphana abeleze kulesetilimdala
Seliyakhe kanganani imizi yenu khonapho?
Besesakhe kakhulu kakhulu. Ngathi ilist oyakhile laphana umuzi wathi uyawepa o-2000.
Manje imali lizayiphiwa nxa sekudilizwa khonokho?
Angiboni isimo sakhulumbe imali abantu bangayiphiwa.
Bakhululwe kumbe lokho bebothiwe?
Bakhululwe imelele yokuthi bayingena e-court mhlaka 23.
Icala bayethesa ukuthi benzani?
Khonapho icalelwe ukuthiwa ukwakhwa ungaphandle komthetho.
Bangaki bonke abathathwayo?
Ngangikhangela kumele baye e-court mhlaka bahaba kuma-200 and something. Ngokuzwa kwami nje bengifonela ikusiqoxa.
Sebetshisile yini imizi yenu kumbe bayitshisanga?
Hayi, ngizwa kwamanje ayikatshiswa ngoba kumele yona i-ruling ezomkhona mhlaka 23.
Lo ngumnumzana Dennis Moyo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 esenyandeni eGwanda North. Amagqwetha kamnumzana Job Sikhala owatholakala elecala lokuloba amanga enkundleni yeFacebook asecele umthethwandaba ukuba uqale udinge ulwazi edalele High Court ngecala leli ngoba isiqa somthetho osetshenziswa ngabachuchisi siphambana lesisekelo sombuso welizwe. Kodwa abachuchisi bona bathi kumele ajeziswe ngakwenzayo, kubika umlondolozi Ndlovu. Yeah.
bekugcwele abantu emthethweni ndaba we-Route and Road eHarare behlabela besekela uSikhala bethi ukumele amacala akhe wonke awethiswayo alahlelwe khatshana. Abatshutshisi bakarhulumente bebeqonqosela ukuba umthethwandaba wethule isigwebo esilukhuni besithi indlela aloba ngayo enkundleni yeFacebook yangcolisa isithuzi selizwe. Kodwa amagqwetha kaSikhala athi kwephulwa isisekelo sombuso welizwe okwenziwa ngabatshutshisi. USikhala obesehlale umnyaka lengxenye esentolongweni utholakale lecala lokuloba amanga esithi kulomntwana owabulawa ngamapholisa ezemhlane kanina usanda kugwetshwa iminyaka emibili ebekwe eceleni kulandela ukutholakala kwakhe elecala lokujojozela uDlakela. Umtshutshisi kudaba lolu umnumzana Anes Chirenje utshele umthethwandaba ukuba uSikhala kumele agwetshwe okuqinile ukuze uZulu afunde ukungaqambi amanga esebenzisa inkundla zokuxhumana. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo ufungiwe mbaphansi esithi umthetho uSikhala atholakala elicala ngawo uphambana lesisekelo sombuso welizwe. Unkomo unikeze inkantolo umzekeliso wesinqumo esethulwa lidale le-High Court ngesikhathi likhulula intatheli izindaba uWopho Jingono. Idale lathi isigaba 31 loba ukuthi u-Section 31 subsection 1 paragraph A somthetho we-Criminal Law Codification Reform Act asikwe emthethweni. Unkomo ukhuthaze uMantshi uFerris Chakanyuka ukuthi athole amacebo e-High Court engakagwebi uSikhala.
We are emphatic and we are clear that the conviction is wrong. We have told the court that this is no longer part of our law. Mr. Skala was charged, prosecuted and convicted under a non-existent law.
Sichilo ukuba watholakala elecala elingekhoyo, wabotshwa, wathoniswa, watholakala elecala elingekhoyo emthethweni.
Igqwetha elibona ngamalungelo oluntu umnumzana Gula kwashe Zulu uthi vele akukhanyi ukuthi uSikhala wephula mthetho bani.
UJob Sikhala angabuyela ejele ngenxa yokuthi iZanu PF iyambona uJob Sikhala ukuthi unamandla ukuthi angakokhela i-political party or angakokhela i-demonstration or any into iyenza nezinto zembusazwe.
Kodwa elinye igqwetha umnumzana Libert Ncube uthi okwamanje uSikhala akalanyathelo angalithatha engakagwetshwa.
USikhala akamelele ilanga lakhe aphiwe isigwebo. Nxa udaba lwakhe lisasekhona kumele ayeda le-High Court esegwetshiwe hashi kathesi.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine mhlaka 15 Nhlolanja lapho uMantshi akhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kudaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela kuqhubeka kusiba nzima kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele Botswana, ikakhulu lezo ezingela maphepha okuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe. Noma nje uhulumende esithi abagulayo loba abalimeleyo kumele baphathiswe kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi ilizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kwele Botswana.
Abanye beZimbabwe bakhala ngokungatholi usizo olupheleleyo uma beludinga isibhedlela zakwele Botswana besithi izisebenzi emtholampilo zilobandlululo kwesinye isikhathi. Esibhedlela esikhulu se-Princess Marina se-Hebron abanye bathi babhekana lobunzima ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ikakhulu uma bengela maphepha okuba selizweni. Ensukwini ezisanda kwedlula kulomunye ujaha odabuka eBinga otshaywe yimota waphuza ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yesimo sakhe samaphepha. Ugcine ebhubha isibhedlela se-Marina ngempela viki. Izihlobo zibikwa zisithi azila mali yokuthwala isidumbu ukuthi siyobekwa eZimbabwe. Omunye weZimbabwe umnumzana Abraham Komo uthi usebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa okungahambanga kahle khona esibhedlela se-Princess Marina. Abemuli bathi uNkomo usekhitshiwe noma nje elokhu esebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa esiswini. Unkosazana Sibongile Ncebe onguye ugcine uNkomo uchaza ngesimo sakhe.
First day abam-attenda. Second day abam-attendanga kwathi ngelanga lesi-3 bangikhona bem-attenda bengitshela ukuthi appendix bamenzisa ama-x-ray lesikhani.
Uthi ngemva kokuhlinza okwasuka kwahamba nxele ukuthunga sokuqhaqhekile.
Bathe bem-operatile kwahlala kwathi sokusiya kubo 28 2728 khonapho ioperation lane yabi wonakalela ngaphakathi yabi siyaqhaqheka babe besinxa ngathi singisiyaba kusithi nje ioperation le isinje kwenziwa njani babe besithayisa thungeki sokuyani ukuthi kubandishwe kuze kube right and then kwathi izolo babe besiyamkhipha babe sithi ngebuyela endlini manje ngilaye endlini and we need to waiting him hams a day lesibhedlele siyageziswa isilonda leso.
Uncebe uthi usethwele nzima ngoba engasebenzi kodwa kumele adingele isigulane amaphilisi njalo ayisibhedlela nsuku zonke. Lanxa angaze aye ekhaya uthi akabone ezathola uncedo olungcono njengoba lesibhedlela zeZimbabwe lazo zivele zingela ncedo. Okunhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana umzana Sifas Chuma uthi kukhanya usiba lobandlululo kwezempila kahle.
Indaba lezi ziyahlupha kakhulu ngoba kathesi kunje enalumfana otshaywe imota webhinga uyathola ukuthi lo muntu omtshayileyo akula lutho vele oluzenzakala kuye ngoba utsha umuntu okuza kuyahlupha khona lokho njalo uhlupho olunye yikhona lokho ukuthi abantu abangabokuza yithi kuphela beZimbabwe phandle kwamazwe.
Uchuma uqhubeke esithi sokuyisikhathi ukuthi ofisi yomeli weZimbabwe ibone ukuthi yakhulumela ikakhulu abangalamaphepha phezu kwendaba zempila kahle.
Umthetho uthi wonke umuntu ogulayo kumele ayelatshwe eBotswana. Kuhle lokhwana kodwa okwenzakalayo nxa umuntu esethe wagula khona practically akusikho lokho okuphezulu emthethweni. Okwesibili ngibone ngathi embassy yethu eseBotswana kuyamele ikhangele sisindaba zona lezi ezama ezama illegal immigrants incitsana leBotswana ukuthi abanye abantu uyathola ukuthi umuntu wenkosi uyasebenza uyakho ngobhilidi kwehlulani kanti uthi ancediswa pure permit kuyenza abantu bangaba documented abantu bayasebenza bekhululekile benelise lokuziphathisa nxa begula kumbe bathatha medical aid.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ithi ivame ukuthola imbiko yokuhlukuluzwa kwabanye ikakhulu abanye lamaphepha njalo yenza konke okusemandleni ukuthi ikhulumisane leziphathamandla zikahulumende weBotswana. Omele iofisi yeZimbabwe eseHabroni umnumzana Henry Mukono weShuro uthi wonke umuntu noma yilamaphepha kumbe lamaphepha ulelungelo lokuthola usizo lokwelatshwa.
But you may realize that a number of the others, their number of people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangalamaphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungenamaphepha awusela lungilo.
eZimbabwe leBotswana asanda uqhuba umhlangano wesine weBinational Commission lapho kuthintwe indaba esijeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba emaphethelweni alomhlangano, uMongameli Mkhwetsi Masiswa kweleBotswana uthe ukungena kwabantu besebenzisa isithupha hashi ingwalo zamapassport kuzaphathisa uqeda indubo ezibhekane labahlala elizweni ongekho emthethweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseAbron kweleBotswana.
Ingcwethi zezombusazwe zithi uMongameli Emmerson Mnangagwa udlalisa imali ngokuya emihlanganweni engalethi inguquko elizweni. Mnumzana Mnangagwa useDubai lapha zangena umhlangano wamalanga amathathu oWorld Government Summit, umhlangano lo ongenwa ngabakhokheli bamazwe angamathumi amabili namahlanu 25 lenhlanganiso ezijiyeneyo uhlose ukuthuthukisa ubukhokheli bakusasa. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lolandela ezombusazwe owake waba ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Iyananzela ukuthi umhlangano ibamenye ethatha indawo bese sinanzela ukuthi lanye elizwe leZimbabwe owethu uMongameli uMnangagwa upresident uba yingxenye yaleyo mhlangano. Imhlangano leyo eminingi kangako kodwa singananzelela. Xa sebehambe kuleyo mhlangano asinaze sibone untshintsho olukhanyayo eZimbabwe ngoba ngasifa ngotshintsho sikhuluma ngokuthi lapha sivusele zomnetho welithi sesithoni lapha sikuthi engxenye umhlangano enjengale bekhala lenxa yokungavuzela khona ngale kubeswa kule mpumela ukuthi sithole abantu abangabuya kuselela umnetho welizwe ngokuyimvesa eZimbabwe. Kodwa khonoko achazise kuboni nanxanje kusiba yimhlangano enjalo abantu abaningi eZimbabwe kathe sesinanti upresident uyahamba nje ukuthi achithe imali yeZimbabwe ethi yakhonayo. But eqinisweni ukuthi kuvuselele ezomnetho welizwe, kuvusele impilo zabantu, ukulungiswa kuku-improva kwe-service delivery, ukulungiswa kwemigwaqo ngoba kubona imigwaqo efile, ukuthi izibhedlela zibe nemithi, ukuthi izikolo zibe nezikolo zabantu abangabuya lapha kuyohlahla kubona kwekhona. Ezinye indlela abantu bezibaza ukuthi hayi kuyindlela nje ukuchitha isikhathi esho ukuthi kudliwa imali kodwa kungela mpumelelo ekhanyayo ebambekayo.
Umhlangano lo uhlose ukukhangela izinto ezingaphathisa ohulumende besikhathi esizayo njengeZimbabwe. Libona sengathi lokhu kuyahambelana nale Zimbabwe.
Ye, eqinisweni into esibesilale eZimbabwe ukuthi ngakhuza ngohulumende wakusasa. Siyananzela ukuthi eZimbabwe akusiphathi isikangako ngoba siloko sithethe ilizwe siyakwazi ohulumende obekhona eZimbabwe sibe ngohulumende oyedwa weZANU PF. Ngokunjalo futhi ngananzelela khaya ungathi lokwenza kwezinto kwama-systems afakiweyo eZimbabwe akutshengisa uhulumende ulayo ingqondo yokuthi kusasa kube labanye uhulumende abangangena abangasiwo ZANU PF. So ngokunjalo sokuthiwa nokwenzuba kokuthi engxenye le samit ekhaya libana ilungiselele uhulumende abanye abazayo kusasa kuzaba nzima ngoba bathi bona isithole bathi teach an old dog new tricks.
Sizwe umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame esithi iAfrika kufanele ibe lelizwi linye yena lisukuzimela njalo isebenzise ukutholakala okuzekazileli ukuthi izithuthukise. Libona sengathi amazwi la angaphathisa na.
Le inkulumo enhle ledwa ngumongameli uKagame njengoba ekufaka and futhi ngumkhumbulo omuhle ukuthi ke sifunde ukuthi njenge-Afrika into zethu zibambe siziimprove thina ngoba kayela ngasikhuma nge-Afrika sikhuma ngeZimbabwe silezi ezingeyama-mineral zesilawo ezenzele ezenziwa phandle ezilethe imali eningi ukuthi vele ilizwe singazimela kube khona into ehluphayo ukuthi into zokwalezi ezigejwa phansi amanzi esingakhiphe eZimbabwe lapha zidliwa abantu abalutshwana kulo bugwelegwele kule corruption kulabantu abathatha izinto bezigena siyakhumba bulathe ukuthi okwenzakala ngale mali kaleni endaba yamadamu kule mali ka 16 billion eyanyamalalayo nomongameli lo osiyayo umoyo umgazi wavuma ukuthi imali injalo inyamaleni kodwa kula nto eyenziwayo so sam ukuthi amazwi kaKagame ngamazwi amahle kodwa ngendlela esibona eZimbabwe abantu belobugogo abanabo asibone kungenzakala khonokho ngoba lokho esizakuthola khona abalutshwana abalamandla abasezikhundleni abalamalinki ezantiyeni siba badla bodwa bengayimprove impilo zabanye abantu.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandele zombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association exoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Namhlanje ugatsha lwezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba kuhlangothi lweGlobal Engagement Center lwethule umbiko oveza ukwethulwa kwemibiko yamanga ngokuphathelane lohlelo oluqhutshwa ngeleRussia emazweni awezekazi leAfrika leAfrican Initiative lokusabalalisa ulwazi lwamanga ngamazwe aweEurope leleMelika. Lolu hlelo lobikwa luqhatsha intatheli izindaba zase-Afrika eziloba ebulenjini ama-bloggers lozulu jikelele ukusabalalisa lawo manga agcona amazwe athi iMelika le-Europe. Kweziphathelane leMelika owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba waseFlorida namuhla lapho amagqwetha akhe labachutshisa kade bevezelana okuza kwethula emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokugcina ingwalo zikahulumende eziyimfihlo emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lohlala eMelika umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe.
The good way about society, I think, mina angiboni ukuthi Supreme Court ingathi upresident akumelanga athoniswe.
Ukutsho ngaliphi?
I-constitution, I think, it no one is above the law. So angazi ukuthi babesebe interpreta ngaliphi indlela i-separate upresident.
Kodwa nangumbono wakho ubona ngani bangagcina besithi hayi upresident kumele avikelwe ngoba ngesikhathi leso uyabe sehofisini sengenza akufunayo. Kodwa ke phela sike siyeza umthethwandaba sithi kaba upresident ngathi opposition ubulawe.
Yeah, I think ama-argument anjalo aqakathekile ngoba then where do you draw the line? Kumele kube le line phela ukuthi hayi upresident okuthize angeke akwenze angathoniswa. So I think some of the case by case,
we will be able to get the immunity.
Well, there is a very high possibility that Bangamtola had a plan of Akwechu. The local area was. That's why in my campaign, we are moving to Telaban Park, which is the Constitution. So, I mean, I'm going to go to the Republicans.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseVirginia. Okwamanje wathi siphe ithuba linabalaleli beStudio 7 lisipha imibono yenu.
Salibonani, salibonani studio umuhle, studio 7 umuhle, siyalibonga ngendaba zenu ezimnandi elisinika zona, livula labantu abangaziwa ukuthi eZimbabwe umnanga kwenzani ebantwini. Ngicela ukubingelela abantu, ngibingelela imuli yami esemandawo kublock O, mandawo A, unashinga unkosikazi wami labantu abamoshinga, oPatience Moyo, Anele Moyo, Diana Moyo, Shon Moyo, Precious Moyo, Patience Moyo, inkingi Limani badwabami izulu njengoba selibuyile, ngiyalibonga kakhulu kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Ngithi kustudio 7 ngibonge kakhulu kakhulu kumsebenzi elisinika wona. Ngixwayise njalo kumaphoyisa eZimbabwe, hhayi amaphoyisa eZimbabwe ngelani ukungena kupolitiki, liyayangisa ingaboba yindlwane ethi noma umuntu lo muntu ofika ekhaya ethwele ukudla uyamkhoda, hhayi ekelani kuba ngayindlwane. Alikeli kusebenza umsebenzi wenu uqotho. Indaba yegugurawundi kakhulukhuzinduna siyalicela, phumani endabeni yegugurawundi, lidingani lizinduna. Yikho lalikuphela izimoto ukuthi livalwe, yini eliyayikhuluma? Kanti lalingaphi izinduna lazo? Zazingaphi? Zaziziyekele ukukhuza ngesikhathi zekubulala abantu. Yekelani ukuba abathengisi izinduna zeZimbabwe, hhayi kuyayangisa lokho olukwenzayo. Zathi aselihloniphi, zabulawela lina selifuna ukugxumba, ligxumba lake lakubona ngaphi kulobu kuthoniswa kunjalo.
Linjani basakaza westudio 7, ukhuluma lo Sithandazile Ndlovu. Ngiyenza i-audio lami ngilana e-South Africa eFosloras. Ngithanda ukubingelela laba abalandelayo lapha eJohannesburg, ngibingelela ibandla engingena kulo, the Followers Church of Christ under umfundisi uMbatha. Ngisuke lapho ngibingelele uKhalphani Chuma umntakadade wethu kanye loRo uDali. Ngisuke lapho ngibingelele uThembi Nkomo, lo Baby Sikhosana, lo Ntethelelo Sikhosana, lo Busi Mthethwa, lo Nana Mthethwa, lo Toso Mthethwa. Ngiphume kwele South Africa ngiye eWobulawayo, ngibingelele uChris Owen Ncube. Ngisuke lapho ngiye Cholocho ezweni eCapital City eJwane. Ngithi njani sikhangezile Dube dade wethu lengane yami uHamoni. Ngithi khona lapho ngibingelela izakhamizi zonke zaseMcetshwa. Ngithi njani zihlobo zami, umnyaka omutsha mina ngingawuboni kahle, awukangicacela ngempela ukuthi uhamba njani, kodwa sibonga umusa ukuthi bana siyaphila. Ngibonge Studio 7.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kobulawayo namuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50. Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisetheswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North ngongekho emthethweni, zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.